Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 17 kuMbimbitho 2024 ngokuphutube. Endabeni zethu lamhlanje.
Angapha kunzima semathimini vele akula izinto umuntu imboza aphuma lebhakete litsho litsho izinkonke lezifuyendaba kunzima sibili.
Izakhamizi eziningi emaphandleni zithi ngazela kudla njengoba amabele esejile njalo lamanzi ngasatholakali. Iqembu leyayo lendaza elinqobe ledynamos ngeveke ephelileyo belibhekane labosowabo namhla emagumeni. Salethulula ezabatsha lezokhulu lesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Izakhamizi emaphandleni ezigabeni ezijiyeneyo zithi amabele asejile njalo lezifuyo kazisela madlelo. Ngesikhathi esifanayo zithi azitholi ukudla okumele kunikwe abalambayo ngurhulumente lezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Umnumzana Japhet Moyo ohlala esigabeni senduna uMathupula eJolotsho uthi babhekane lendlala enkulu.
Angapha kunzima semasimini vele akula izinto umuntu imboza aphuma lebhakete litsho litsho izinkonke lezifuye ndapha kunzima sikwazi ukuthi sizaphephela kuliphi ilizwe lapho singancedakala khona ngoba lapha ya elizweni lakithileni asilo kunzima silapha makhanke lehulumende yethu vele ahandayo vele ayilandaba nabantu yona ezikhangelele enayo isayidi kuphela ukuthi ikwazi ukuthi mina yimi engivusayo engikhangele iZimbabwe yami kodwa hhayi izinkonke nemali ukuthi uthole nje imali okuthi ngingathenga impuphu. Impuphu la isidura 50 kg oma 500-600 yonke aya vele kunzima nokuthi sizayenze njani vele asikwazi lani ngalo mndeni yakhwanisa ukuthi lani lisincedise khonapho uma singathola abantu abasincedisayo shoya lincede elizweni lakithi leli. Akula plane lokuthi singayenzani khonapho umuntu akehlele ekhaya engayenzi lutho lokuthi uthole njengama-priest job vele akula priest job ongayithola ukuyayithola kubani priest job ngoba wonke abantu sebesebenzela impuphu kugcine sokuthi ayeba abantwana besindebeleni abafundi kade hayi sitshaywa isimo selizwe lakithi yilo into esitshayayo. Asikwazi lokho ukuthi vele singayenza njani ukuze siphile siyilule elizwe nxa yakhala phezulu lapho elizanje liye kuna khona silime next year indlala isitshaya kusukisela kathesi asikwazi vele lokuthi sizaphila njani sizayenza njani okwethu xa sezikhangele da unkulunkulu kuphela ngokwaziyo ngesesikhangele kuyo kuphela.
Selike layibona indlala enje selokhu lazalwayo lina
angaze ngubone lokhu sikuzela kwabokhokho le kodwa kimi mina hayi angaze ngubone lokhu okuthi kuyaswelakala izwi lokuthi umuntu ethole ngibhakede ngitsho ngitsho emasimini angaze ngubone ijini vele i-5 litre 5 litre kona vele uke wathi kumbe namhla umuntu uke wathi ngidla ihlobo phela kula hlobo okuthi umuntu uke wadla ihlobo ngitsho ngitsho sikwazi ukuthi vele khona fangele mbele nje mpongo ukuhlala vela ngikwazi ukuthi ngayenza njani langa ngiyatshisa unzima nokutshani kodwa kunjalo kungani kumi ililisiwe ziyadobhadobha sokutshile vele akusena okuthi kusakuthi ogadi koko okazi avele lezisiwe ziyabe sezitshikwa vele ziyabe sezitshikwa ukuthi sikhala kiyo yonke into ekokwethu ukudla okwezifuyo konke akula ukuthi nana vele singabambaphi sithiye ma
cela-ke kurhulumente size ukuthi isicelo sakho sithini.
Urhulumente sivila ingenele sivile incedise sivile kuyaye ukuthi unje eminyakeni sayo siphezulu ehlobo manje kwalo nyaka akwalo nyaka akunzima kunzima sibili vele asikwazi ukuthi sisaya njanjani hle kuyavuka uhlale kuphela ikhangelane kuphela ekhaya ukuthi vele ngekhaya kakusazwanani ngoba kusela lo uthande omuntu kathi nxa umuntu ezavuka abantwana bakhangele ukwabo ukwabo uhlezi la ekhaya kayenzi lutho okuthi kuyisho kuzahamba akula lutho olungahamba.
Uyakhala njalo umnumzana Taimo Mpofu ohlala eBolilima East
esigabeni sakwezinyama lapha indlala esibhekane la inzima kakhulu nxa kunganikwezulu abantu abaningi abazange balime babadube abantu abaningi abazange balime ngenxa yokuthi izulu vele lapha kathesi kalinanga anyeke sithi lake lana kumbe njani alinanga izulu emadamu kakula lutho awulamanzi angenayo lemfula ayizange geleze ngiyedube okwenzakalayo ukuthi abantu vele sebebhekane lendlala enkulu kakhulu enxa ukuthi abantu kusenesisigaba kumbe kwena le ndawo abantu ngobuningi bebe-relya ukuthini badla ukudla okuphuma emasimini so phoke lo nyaka kakula lutho olutholakeleyo luphuma emasimini okungange ukuthi abantu babhekane lendlala enkulu kakhulu nxa kungasayenzakalanga ukuthi uhulumende wangenela ngokuncedisa kumbe inhlanganiso ezizimeleyo zabuya zangenela zancedisa ngokudla kwezenezindawo izidumbu zendlala lo nyaka zingabonakala ziphuma emakhaya nabantwana kubona baya ezikolo kuza kuba nzima ngoba umntwana kuzaba nzima ukuthi aphume ekhaya ehambe njalo esiye esikolo engadlanga ayijike engadlanga kuyaye kunzima kakhulu lokufunda vele kuyaye kungafundeki lokuhamba kambonti kungakwanisela ukuthi umntwana ehambe kuseleso simo esayidini yezinyamazana kokunzima ngoba utshani abuzange bukhule utshani bahlunga baphula baphelela khonapho phansi inyamazana ziyabuvuthuza nje bunjalo bubuncane sobuphelile lasemanzini emadamu amadamu kangenisanga amanzi kakula lutho sikhuluma nje amanye amadamu aloku acile ukuba lamanzi nalana amanzi ezulu la last of last year so okwenzakalayo ukuthi ludaka lodwa amanye amadamu vele kalamanzi totally okungakuthi inyamazana sizazibona lazo zisifa inkomo kunzima kakhulu abantu besikhangelela ukuthi engxe mhlawumbe abanye bazancediswayo ukuthengisa izifuyo phoke njengoba nasizifuyo zakhona zizabe zicakile zibulawa yindlala njalo hayi kunzima indlala lonyaka lethu
sibi isimo samabele elubhane njalo lokugugudeka komnotho sokuthiye abantu abaningi bengelakudla ezindlini umnumzana Morven Qelisa Ngwenya ngomunye wababhekane le ndlala
besikhona sithi khona senduksi lupane dalua wawudume ngethimba manje kathi sikawusala lapha wabantu abasika khona izigodo so lala bethembe khona amatete okulima imibhida itrayispeli ishayile kwavuthuzeka akula lutho nemasimi la esiwathembile kathi sikuthile vele akula kubatshayile abadala kakula nto abaphila khona sebengathemba labo balabantwana basemazweni ukuthunyelela nje iremithi yibo abangaphila kangcono
uhulumende uthi uzakwenza okusemandleni akhe ukuba abantu bengabulawa yindlala usanda kubika ukuba amabele bhose wonke ezabelweni ezijeneyo asethile ngenxa yokungani kuhle kwezulu ukubaselwa isikhudumezi somkhathi esibangelwa kakhulu lonyaka isihlakalo se-El Nino. Siyangena kusigaba esilandelayo siye sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kukhutshwe ukhetho namhla kwele Russia lapho kukhangelelwe ukuba umkhokeli wakuleli lizwe umnumzana Vladimir Putin uzanqoba. Abalandeli bakamoyi u-Alexio Navalny ofele entolongweni bebezimele phandle kwendawo zokuvota. Lokhu kuzondise uhulumende othi badelela njalo bephule umthetho. Abanye babo sebebotshiwe. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abe-Associated Press. UMnumzana Chuck Schumer okudalele Congress kule Melika uthi abantu bakwele Israel sebekhathele ngombuso kamnumzana Benjamin Netanyahu athi kenzi kahle kulelo lizwe elilwisana leHamas. Uthi sokumele kuqhutshwe ukhetho asuswe esikhundleni. Kodwa uNetanyahu uthi kayindawo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abeReuters. Okwamanje soku isikhathi sezokholo lwesiKristu.
Sangana zihlobo esithandekayo kuhlelo vuselela umoya igama nguntungamili nkumo namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyahlangana sibingelelani bazalwana abathandeka kumagumbi amane omhlaba ngosuku lwanamhlanje singathi sonke singasondela kuye umnini mpilo umnini mandla wonke sibetha kuye konke lokhu okungaba kusixaka njengoba siza kuzwa-ke lapha elizwini lethu lanamhlanje elitholakala encwadini kanumeri kumbe amanani numbers nesilungu isahlukwane sika-21 siyaqala ukubala evesini lesine lesifour sisiya phambili. Basuka entabeni yaseHori ngendlela yolwandle olubomvu uba bazungeze izwe lakwa-Edomi. Inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Abantu bakhuluma kabi ngoNkulunkulu nangoMose bathi, nisikhubulelene eGibhithe ukuba sifele ehlane na? Ngokuba akukho sinkwa, akukho manzi. Umphefumulo wethu uyanengwa yilesi sinkwa esilulana. UJehova wathuma izinyoka ezinesihlungu phakathi kwabantu zabaluma abantu abaningi bakwa-Israyeli bafa. 7. Abantu bafika kuMose bathi, sonile ngokuba sikhulume kabi ngoJehova nangawe. Kuleka uJehova ukuba asuse izinyoka kithi. UMose wabakhulekela abantu. Verse 8. UJehova wathi kuMose, zenzele inyoka enesihlungu uyibeke ensikeni, kuyakuthi lowo nalowo olunywayo lapho eyibheka uyakusinda. Zihlobo zenkosi ezithaneleyo, ndithanda ukubana sibonisane ngelizwi lokuthi impilo le iyafana lomuntu ohamba endleleni, iba lezinto ezinengi, ezinye ziyakhwabitheka, ezinye kazikhwabitheki, ezinye siyazidumisa, ezinye siyazigxeka. Laba bantwana bakwa-Israyeli bephuma eGibhithe besiya eKhenani bekhangelele ukuhle kodwa, bephuma ebugqilini bukaFaro, laba babedliswa imbuya ngoluthi, inhliziyo zabo zazimakha bekhangelele ukubana bazaphongusuka nje eGibhithe bazibone sebeseKhenani. Kanti akuzange kube njalo, kwakumele bahambe basuke eGibhithe beya eKhenani. Azange bakwazi ukuthi ekuhambeni kwabo bazahlangana lezigigaba. Yikho ke iBhayibhili liyatsho lapho esibale khona uverse 4 ukuthi inhliziyo yabantu yaphela amandla ngenxa yendlela. Nxa siphila kuningi ukusiqeda amandla, kuningi kakhulu. Abantwana bakwa-Israyeli ababakhala ngokuswelakala kwamanzi baze bathi lesinkwa leso ababesiphiwe imana silula kasibafanelanga, basola bathi bakhutshelwane eGibhithe. Ngabe bazihlalela khona eGibhithe kuthiwa bakhuluma kubi kakhulu ngoNkulunkulu nangoMose. Into enhle nje ukuthi laba bantu sebebonile ukona kwabo, baya kuMose bamcela ukubana abakhulekele. Lo owayekhangela inyoka yethusi eyenziwe uMose wayesila. Kutho ukuthi nxa sikhona phakathi kobunzima empilweni, kumele sikhangele lowo olamandla okusisiza. Singakhangela emntwini abakhangelanga la uMose kumbe u-Aaron kumbe ubaphristi, kuthiwa bakhangela inyoka leyo okuthiwe bayikhangele njengokutsho kaNkulunkulu basile. Wena-ke njengoba lawe ulunywa zinyoka eziningi, ukhangele bani? Asikhuleke Baba, siphakathi kobunzima, sifundise okokwenza nxa sikhuleka kuwe. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu-ke Mvukankomo, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami uThabo Kancube. Namuhla sixoxa lonkosazana Boyithumelo Clowu, yena omela amalungelo ezifundi eGreat Zimbabwe University njalo ephansi kwenhlanganiso yezinaso.
Zazizana ukuthi sikhweze ifees, but bayala because bona they wanted ukukhweza ifees. Then the least ifees iku-784 from 480, and that sayala thi sase sifuna sivumelana i-525 like for ama-arts. Then ama ilo yafakwa ku 635 then medicine and medicine yase bathe 850 then thina after that sabuyela back to ama students abatshele ukuthi khona like ifees i-outcome yemithi inje sabanika like ama-figures esivumelene then admin sayitela admin since lifiki mina alikwanisi ukunika abantwana ifees and it's better libanike at least inotice yokuthi khona you are going to do ama-top ups during the semester mayala then this week sebe-release i-new fee statement thina sesibhadalile i-480
incwadi le ichoni ke ukuzifundi eGreat Zimbabwe University.
These students, our artists, our patella, ama scholarships and stuff, but they don't have invoice. One of our invoice every year, last semester, and they didn't even stay to which corner designs, amateur parts. Many of our children are not going to be able to get to a city. Then, like, our fees, the last semester, the medical aid in funeral leave. Then, side battle in the 48, including medical aid in funeral leave. This semester, satisfied we were talking about funeral leave and medical aid, so we got a separate for fees. All right. Meaning, we would say, but the last 40 double. 48 is but the need medical aid, the funeral leave. This part of the food, medical aid, the funeral leave, kuma. Service providers. Chapter. Now the fees end after our release. See include food medical aid and funeral leave. Meaning in a semester we have to pay funeral leave the medical aid is a charge.
Abesikolo lapha bathi kuyini okukhweze imali zesikolo lesi.
Bathi kona ifees yethu ncane ayikwani ukwenza like into abafuna ukuyenza esikolo. Office ya doing nothing. Akula nto abayenzayo. Sifunda sifulathenene ama-chairs ifurniture esisebenzisayo ifile vele ngiyakudala but still bathi besithi ifees ayikwani in-esimester vele gina kunjalo othume kunjalo okungenzanga lutho singaze sicele thina ukwenza anything even ama-project nemali yethu like sekufanjani bayayala oke ukuthi ifees they wait kuyenze maybe one program like last semester loku owala e-graduation. After graduation, we are going to accelerate. I'm a mature student. It's not like you. I want to live. I can learn. See what I see. I'm a proxy of that. I'm a base. 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 But aliya lungisa lanamuhla amalogo akasebenzi amathoyilethi kubolile imduli ayiphendwa kuphendwa phandle kuphela.
Abazali bona bathini ngalokho?
Thinga ukuthi thina sesifuna like sesibarobha because kathesi umzali yinto yokuthi ifees yani kwami nisembuyela futhi nesithi ifees ikhwelile. There are few abazali aza-understanda abaningi vele abazwisisi omunye umntwana like abaqeda ifees yalast semester ukuthi abona imali bazakhe ufuna imali yokuqedisa that squarede plus imali yokurejista the senior esale elesinye isquarede the other half akakayitholi i-registration ivala kusasa ukuthi ubuyela futhi kumzali yona leyo angakayitholi imali into yokuthi ifees ikhwelile ngapho ufuna ubhadela isquarede ngapho ufuna ukurejista the senior abayitholi.
Kusigaba sabatsha namhlabe sixoxa lo nkosazana Voitumelo Clow omela amalungelo ezifundi eGreat Zimbabwe University. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
So akholo Thabo Kancube. Wezemidlalo intotheli izindawo yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba sePremier Soccer League.
Umdlalo ophakathi kwamaqembu abulawa yibulawa Chiefs kanye le Highlanders uphele ezingujikelo bhanqa 1-1 enkundleni eBaba Fields. Iqembu leHighlanders yilo eliqale ukulitshayela emambuleni njalo lihlohlelwe nguLinoth Chikuwa ngemva kwemizuzu engamashumi amane lanye 41. Kuthe lebulawa Chiefs lihlohlelwe nguNevara Uji sekudlule imizuzu engamashumi amane lanhlanu 45. Umdlalo obusenkundleni eBaba phakathi kweChegutu Pirates kanye leZPC Caribe uphele leZPC Caribe linqobe nye 1-0 ngimele isidwe 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Kwezemidlalo njalo nje owayengumdlali we-volleyball uNtombikayise Khumalo
ukhala ngokuthi lo mdlalo awuselayo indumela owawulayo ngesikhathi bona besadlala. Akesizweni njalo uJoseph Njanji.
Untombikayise Khumalo uqale ukudlala umdlalo we-volleyball esesikolo se-Greenfield Primary School eBellevue koBulawayo. Uqhubekele phambili ngokudlala lo mdlalo esefunda esikolo se-Asha.
Ngiyadlala e-Asha from 86 until 89. And then 89 I was chosen to represent iBulawayo. And then we went to Harare. We were being coached by uVulindlela noRuben Ndebele. And then my national teams were being coached. I can't remember the name, but I didn't travel with them due to e-passport, so I didn't travel.
Umakhumalo uthi kwakungekho lula ukuyancintisana lezinye izigaba ekuqaleni.
Ngangakaze vele ngihambe eHarare, kwakuyikuqala ukuhamba eHarare. Kwakunzima lapho kwakudlala i-volleyball. You know, which ngathi ngifika laphana vele I think ngawisa amabhorami wonke we 6 ngoba hayi kwakunzima ngale kwakudlalwa sibili kwakungathambanga sibili.
UMakhomalo uthe sesuke esikolo se-Asha wadlalela iqembu le-Highlanders Volleyball Club, njalo uthi ngalezo nsuku bekuncintiswana kuze kube kuncane indawo.
Thina every Friday, Saturday, Sunday it used to be volleyball from morning until 6 o'clock. It would even go up to 12 ebusuku usidlala lapha ne-BCD. Right now I've never heard of any matches or anything. So I'll say e-volleyball has failed at this present moment.
Uqhubekele phambili uMakhumalo esithi lesifiso esokuba ngabe umdlalo we-volleyball uyavuselelwa kufanele kudala.
Up to now I'm still doing amateur sports and I'm now a good cricket unfortunately because e-volleyball yafa ngaleso sikhathi and we tried to ukuthi silethe back but we failed due to ama financials. But I wish ukuthi ingabuyela kusona leso sikhathi thina esasikuyo by then.
UMakhumalo usebenza eZimbabwe Youth Cricket Academy, yona eyayisaziwa ngegama elithi Heath Strick Cricket Academy. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sizweke abalaleli beStudio 7 bezikhulumela nje abafisa ukuthi sikuzwe ngalapha abakhona.
Kamalami nguJustice Moyo, ngizalwa eLwagwelo. Ngithanda ukubingelela abakomoyo komgwalo eLwagwelo. Ngibuye ngibingelele abakomoyo eDonsa. Ngibuye ngibingelele engafunda nabo eMdubiwa naseSentfethi komashiya. Nabo bonke nje abaseLwagwelo. Ngingakhohlwa nomkhaya wami uEzra Chisa Sfanda. Ngithi kunjani bhuti?
Mina ngugatsheni. Studio 7 suka ngaseGwanda. Kathe izandle kathi into eyenzayo elizweni lapha hamba njani. Yesh, kathi vele uthulwa ngikhona lo phunga ukukhweza izinto. Ukuthi umuntu vele ngafakwa esihlalweni kuyukuthi yena wadliwa vele sifakwa okwefeva vele uyabe ngasecabanga. Kuyini ekhweza izinto zonke, i-passport kuyakhwela, kathi ama-tollgate akhwelile. Bareyze imali yani kade, bareyze imali yokuthi begcwalise izikhwama zabo. Nazi le mgwaqo yefile, umgwaqo weGwanda Bulawayo, Bedbridge lo ofile, uhambe ukuthi uba amagodibhodi okuyingozi okokuthi imota ziyaphela ngamagodi lawo. But bona akulaa nto abayenzayo ngemali yangkhona, bayithatha begcwalise izikhwama zabo lama-trunk abo.
Linjani lonke kustudio 7, mina ngingukhumbu Ncube ngilana eGoli. Ucela ubaba lo othi ucela umqondisi moyo we-MRP afike ewanje lebhinga akhulume inamba zakhe ze-WhatsApp kumbe nezefoni ukuze umoyo azofika kuwe khonapho okhona. Ngiyayazi na indawo yonke le yasewanje, kubo wanje lapho edeka drum eKanyambezi, eJambesi ngale, eCosmavale, eDete, eCrossdate, eKamative, eTinde. Ngiyazazi indawo zonke lezi, naseBhinga le kuba kusiyanzundu konke usuyofika eBhinga kuba uChunga. Ngiyazazi indawo zonke lezi. Ukuphi le ndawo wena? Faka inamba zakho zeWhatsApp ukuze umqondisi moyo azofika kuwe khonapho. Ngiyabonga. Studio 7.
Laba-ke ngabalandeli beStudio 7 siyabonga kakhulu. Lawulakho-ke ukuthi usithumele umlayezo wakho. Asizweni ke abanye ukuthi bathini ngeFacebook lapha ke besibuze ukuthi sinjani isimo khona ngapha lapha elikhona nxa sikhangela ngokoma okunye okumangalisayo okwele Zimbabwe. Uthabisani Ntongande uthi ye okwalonyaka isimo sibi kakhulu indawo yonke bakwethu. Kodwa ke konke lokhu singakubeka ezandleni zikaJehova. Unonhlanhla Promise Khumalo uthi kwaze kwaba nzima emhlabeni bantu akuselanto esingayenza ngoba nanku norhulumente wethu kasinaki nokusinaka. Kuphela esingakwenza ukuguqa sikhuleke bese silindela ukubuya kukaJesu nje ngoba kulayini into esingayenza. Usigciniwe Sigci uthi ye bantu kuzima lo nyaka asikwazi lokuthi siyacatsha ngaphi. Kuzobuya ke unkosi yazi nkosi laude akula nto ezibambekayo lapha savota ye kodwa siyabona ukuthi lokho ngani kuyahlupha. Kuze kube uyake uloje Nkomazana Hlabangane uthi angithanda uthwango lwakhe lomjida lapho sijoke umfanekiso wathi sofakile othango oluveza umuntu eqaqela insimu yakhe ngezigodo eziningi kakhulu. Kuzobuya ke umphikiseni Mkhize uthi abahlala kwele South Africa ake behlangane bayobikela uShembe isimo esibi kangaka lesi ngoba kumedinga phela emasimini kulolutho hambani liyekhuleka khona ngale kuShembe. U-Ivy Mpofu uthi umnyaka lowo nezifuyo vele siyabona ukuthi azisathengiseki okwamanje kodwa kulabo abanelisa ukuthi bazithengise uhlani nje lenze ngesikhaphe khaphe. Hayi ke siyabuza kakhulu siyabonga lingadinwa lokusasa uthi ke sike sizwe ezomculo okwamanje.
Salubonani obingelelayo uGoodman Banele Ndlovu igama lami lokuzalwa kodwa ke igama lomculo ngisibiza ngobanele. Ngingumculi kamasikandi ozalwa endaweni yakonkosikazi esigondlezelwe kwaClose K eBobi District ngaphansi kwenduna uMtshane Khumalo. Ya ngokuhlala ngilapha koBulawayo ngiqale ngomnyaka ka 2020 lapho ngakhipha khona i-single track yathi ngizomlanda emathuneni emva kwalapho ngazokhipha i-EP egoqela leyo ngoma ethi ngizomlanda emathuneni. I-EP sihloza sasidimali yegazi kwamanje umculo wami obungakabi khona ebulenjini kodwa ngikhangela ukufaka ngokudala ama-CD asatholakala kimi kunamba zami ze-WhatsApp noma ezokufona ezithi +263 771 761 774 lapho entolakala khona. Ngiyabonga.
Shaka lomfana Goodman lapho uchayile sibo lokumangalisayo wazi wasikhumbuza umoya mfana ubheke umozi lothuli bompa mfana wakobulawayo. Siyabonga kakhulu. Singagqiba uhlelo lwamhlanje othi sikhangele kade silazo izakhamizi eziningi emaphandleni zithi kazela kudla njengoba amabele esejile njalo lamanzi engasatholakali. Iqembu le-Highlanders Bosso Jila Moya elanqoba ele-Dalmos ngeviki ephelileyo libe ngutshile lobhanqa 1-1 lelebulawayo City namhle emagumeni. Sugqiba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje Oliver esemoyeni yenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lelale